kuyabekhona la beforce sizoyenza i-first lokuzen COVID-19 vaccine exercise lapha eVictoria Falls esibhedlela sethu esikhulu thina njenge-council singenela ngokuthi njengoba town yethu solely relying on tourism ibiwile i-business ibingekho abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa yomhlane onalo we-COVID-19 i-coronavirus sithe ngcono sisukume njengoba i-government isisekele ngokuthi iqale nge-Victoria Falls sisukume siphathisane ne-government sisekele ekuthini abantu abonke besukume bebuye bezohlaba amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane thina njenge-council sifisa ukuthi i-business i-tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before i-coronavirus amalanga amathathu adlulileyo besebenza kanye ne-Ministry of Health ku-setup ama-vaccination centers sithole njalo ama-donations from ama-tourism players bakhona abadonate i-fuel bakhona abadonate njalo izimali ezithile njalo i-council idonate ama-ambulance ayo amabili sadonata njalo le-8-ton truck yokuthi ithwale ama-fridge azagcina lowo muthi woku-vaccinate abantu abantu basukumile ngama-numbers bayavaccinate lama-lines lapho okulama-vaccination centers ethu njalo ngithaza abantu ukuthi besukume behambe bevaccinate ukuze ama-tourist ebene-confidence ukuthi i-Victoria Falls the safe place ukuthi beyivakatshele njalo sifoma ama-information centers akhokhelwa ngujaha okuthiwa ngu-Prince nomunye okuthiwa ngumakoni bazakuthaza abantu ukuthi besukume bevaccinate njalo bebakhuthaza ngokuqakatheka kokuthi bevaccinate
umongameli mnangagwanga kwakhe lizahlangana la yini njenge-council njalo kuyinele yabe likwenza nxali layo leqola lakhe
ngiyajabula ukuthi umongameli uyabuya lapha kusasa following ukuthi sam-accorda i-freedom of the city ngo-December njalo uzabuya lapha ezothola i-first dose yakhe eye-vaccine kanye lami mina meya kunapha e-Victoria Falls so siyakujabulela lokho ukuthi bakhethe i-Victoria Falls ukuthi ibe ngeyokuqala eZimbabwe ukuthi ithole ama-vaccine ngoba i-Falls yiyo eyi-first yelizwe jikelele ngenxa yokuthi yamukela izethekelo ezivela emazweni wonke omhlaba yikho ngiyakujabulela ukuthi upresident ukhethe i-Victoria Falls njenge-pilot project yakhe
lithe linike umongameli mnangagwa i-freedom of the city ngo-December umnyaka odluleyo yiziphi izizathu njalo wonke umuntu uyakuthakazelela lokhu yini
ya i-freedom of the city yisithopho esinikwa umuntu oyabe eseve ilizwe kumbe ngithi town yona leyo ngezinga eliphezulu so but akulani okwa-touched that accolade so i-freedom of the city ihlonipho nje enikwa umuntu oyabe enike an exceptional service to the country or to that particular town and abantu bakuthakazelela lokhu besakwenzayo ngoba bearing fruit njalo sisebenza kuhle le-central government kanye lo-president wethu
ye lokhu-ke abanye babemsole ngakho ukuthi uyephula amalungelo oluntu-ke
hhayi lapho angila comment mangoba hhayi i-ofisi yami